Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNhlolanja 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi labili lengxenye 12,579 asume sathwe ijekiseni yesanofamu eZimbabwe.
My cabinet and myself in 2 weeks will be next confirmed and come as vaccinated.
Ngizahlatshwa njalo lengisebenza labo ukuqula le cabinet bazahlatshwa.
Lokhu kulabanye abantu abathandabuza isimo sejekiseni yesanofamu lemfundiso ethulwa nguhulumende. Induna zakweleZimbabwe lezakwaZulu zithi kumele kume ukudubulana phakathi kwabadabuka eZimbabwe lamaZulu eGoli.
Ababuya emngcwabeni ababekayo namhlanje bayofisa sithi ma sebebuyile abahlale phansi, sihlale phansi bambe umthetho.
Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany usungula uhlelo lokunceda abantwana emaphandleni abahluphekayo. Wenza amasiko siqhubekela phambili ngengxoxo yokulotsholwa kwamantombazana enkundleni zokuxhumana. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle intethele izindaba labezomvikela abedlula inkulungwane ezilithumi lambili lengxenye 12,579 sebehlatshwe ijekiseni yeSinopharm eZimbabwe kusukela ngesikhathi kuqala uhlelo lokuhlaba abantu kusenzela ukuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umelisi Gama usethulela lolu daba.
Okhangelane lohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ekuhlangothi lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahumba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba kukhangelelwe ukuthi kuzahlatshwa abantu abaningi kunsukwana ezilandelayo njengoba uMongameli Emmerson Mnangagwa esethi ijekiseni yeSinopharm kayibulali. Abanye abongi bathi bayawesaba umuthi lo onikezwe eZimbabwe leChina. Umnangagwa uthi ilizwe lizathola amanye njalo amajekiseni alumuthi ohluzwe inkampani yakweleChina azahlatshwa yena. Abakudalela cabinet labanye abantu elizweni lonke jikelele.
My cabinet and myself in 2 weeks when the next confirmation comes as vaccinated, you vaccinated and another minister. When I'm fine, I am sure to mention that more vaccines
Ngizahlatshwa njalo lengisebenza labo ukuqula le cabinet bazahlatshwa. UMongameli Xi Jinping usesinike amanye amajekiseni
angu-200,000.
Kodwa abantu lokhe bekhala ngokungabi lemfundiso eyeneleyo emayelana lokuhlatshwa kukaZulu ijekiseni yeSinopharm. Omunye wabasola okwenziwa nguhulumende ngumnumzana Collins Ncube.
Abilinganisa ku-clinical trial, so kuba nzima kakhulu ukuthi sisize khamizi kuze ubekwazi ukuthi uyenze i-decision ye-informed ngoba kathesi kuyapha ngithiwa kuyahlatshwa ungakwazi ukuthi kuhambisana njani nemizimba yethu thina. Indaba yakhona iyahlupha.
Omunye njalo ngumnumzana Nqobizitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party.
Ukwenza ukuthi abantu bale kathesi kabakakwazi kababi lolwazi kakhulu ngalolu lutho, kodwa ngemva kwesikhathi kumbe zabunduka ekuhambe njani khonapho ukuthi ngibijekisane selifikile iningi labantu lihlatshwe ngoba kahlatshwanga. Into ehluphayo ukuthi iye njengokukhuluma kwabantu abaningi abantu kabawuthembi lowo muthi.
Kodwa uMnangagwa uthi kumele abantu behlatshwe ijekiseni yeSinopharm njengalokhu okwenziwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Bekukhangelelwe ukuba uMnangagwa uzakhuluma namhla ngohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,463 selokhu waqhamukayo kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis.
Induna Ndona zithi sokumele abantu abadabuka eZimbabwe labakwaZulu babeke phansi izibhamu kulandela ukudutshulwa lokubulawa kwabantu abedlula ithumi okubika ukuba abanye babo bafele eHillbrow eyovele leBeria. Kwenziwe umhlangano namuhla eJohannesburg zinduna ezithe ukulwa lokhu kudalwe yizigebengu okumele zibotshwe. Induna ezingene umhlangano lo zigoqela umnumzana Siphiwe Mhlongo, uNdwandwe uDlamini, uThulani Mgoqothu bane leziphathamandla zenhlanganiso emele abadabuka eZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa. Induna uMhlongo uthi kumele kuphele ukubulawa kwabantu eJohannesburg.
Imbiko lena isizile kwabanye umjombe indaba kwezinye iy'nhlelo ethi kulwa uZulu nabafowethu baseZimbabwe ayilona iqiniso, kodwa kukhona ukuthi kuneqeqebane laseZimbabwe elibambe inkunzi lapha ey'tolo. Kulezi y'tolo-ke khona abafowethu lapha abayiphilisayo ngokugada ekuthiwa amanda khava babadubula-ke babavulaleke. Kwenzekile-ke ey'ndaweni ey'hlukene la eHebrew naseyivel bafaka abantu kanjalo. Kwezinye iy'ndawo bikuthi usecurity lo osuke lapho uma esehamba bamlandela bamshaye bamphuce isibhamu. Ngenye indlela ke namhlanje umhlangano ukuthi besinawo ney'nduna esinazo lapha eyovel uthe wonke umuntu akabuyele kumuntu wakubo awungitshele ukuthi impi ayikho. Iy'gebengu lezi sithi umla bafuthi basezimbabwe bayitshele ukuthi azingakwenzi ukuthi y'bambe inkunzi la.
Lokhu kusekelwa yinduna uNdwandwe.
Nababuye emngcwabeni ababekayo namhlanje bayofisa sithi mase bebuyile abahlale phansi, sihlale phansi bambe umthetho. Zonke iy'nduna sizokudlulisa kuzo ey'nduna zabithi eZimbabwe, sihlangene nazo induna uJubane njengalokho esekhulumile uDlomane Mhlongo, besihlangene naye induna uDlamini, bikhona induna amaqhamu ibikhona, sihlangene nezinye-ke iy'nduna engingayibala ezikhona kodwa nje kulo mlilo oshayo sithi cha awume.
Induna uJubane laye uyakusola kakhulu okwenzakala eJohannesburg.
Mhlawathi kombili ngapha kwaZulu nangapha esizanisa samahlabeni nesinye la ayiphele lento sacela abantu bakithi umuntu abothi esendaweni yenye indoda afika ihloniphi indawo yenye indoda ngoba lo la isikhona la umuzwa enye indoda kuyadingeka ukuthi umuntu uma esemzini wenye indoda afika ahloniphi.
Omele ubulelani lobhekela Khumalo wakhethwa umndeni wakokhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele uMnumzana Bonman Khumalo uthi kumele abantu badonse ndawonye ukwenzela ukumisa uDlame olwenzakala eGoli.
Lobo yibugebengu okumele ukuthi bukhuze sonke sihlangene. Yilokho mhlawumbe abanye babonela amavidiyo uJubane ekhuluma, uMhlongo ekhuluma, uNgqaba uthi uMabhene ekhuluma, loNdwandwe uNxumalo ekhuluma. Yikho-ke hhayi bakwethu lanxa kuweyokhona izinto lapha lalaphayana kodwa-ke hhayi siyawubhula umlilo njalo ubugebengu phansi lobugebengu ngeke sikuvume.
UMnumzana Ngqaba uthi uMabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi ukubulawa kodabuka kwaZulu kwadala inkemenkemele.
Kulezi gebenga ezizalwa eZimbabwe ezilapha eGoli ezasuka zisiyabamba inkunzi kwesinye sezitolo eHillbrow. Isitolo leso umuntu osilindayo singathi ngugadi mbe security guard ungumZulu ngokuzalwa. Bathe ma befika lapho bamdubula bangena ngaphakathi bayatshontsha bayenza lokho abakwenzayo ubugebengu babo. Bathe ma bephuma bathola ukuthi udubuleke esiswini akazange adlule emhlabeni babuye bamdubula-ke waseyabhubha. Kusukela lapho-ke izigebengu lezo lalabo abasebenza esithi ngama-undercover ikakhulu ababuya kwaZulu basebeqala-ke ukudubulana kuhamba sekudingwana. Kasilasiqiniseko lenani labantu abadutshulweyo badlula emhlabeni. Abanye babala ukuthi kungenzeka kube ngabantu abangu-8, abanye bathi kungenzeka kube ngabantu abangu-13 indawana zonke, kodwa kasilayo inamba eqondileyo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa lezeZimbabwe ngodaba lolu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
umculi odabuka eZimbabwe ohlala kule Germany uNothando Nomina Bhulu usebuthanise inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika 20,000 yokuthengela abantwana abaswelayo ukudla elizweni. Uzaqala uhlelo olubizwa ngokuthi hashtag stop hunger in Zim eTshankwe esabelweni seMatabeleland South. Usebenza lenhlanganiso yesizwe lwethu ekhokhelwa ngunkosikazi Shelter Hlomani Diamond Masina. Ake sizwe unkosikazi Masina ekhuluma ngodaba lolu.
Sabonani emakhaya, ibizo lwami nguShelter Masina, ngingumphathi wenhlanganiso okuthiwa yisizwe lwethu. Njengoba ibizo lethu lisitsho, inhloso yenhlanganiso yethu ikusiza abantu abaswelayo ngezempilakahle, ikakhulu abantu basemakhaya. Siyajabula ukuthi sesixhasane le-World Peace Berlin le-AMX Foundation ngohlelo lokudla ebantwaneni besikolo. Uhlelo lolu lulethwe ngomunye wazalwa wakhuliselwa khonale ebulilima eTshankwa.
Awusitshele ngamafutshane ke ngonkosazana Nothando Nomina Bhulu.
Lintokazi ekuthiwa nguNomina ingumhlabeleli khonale emazweni. Isifiso sakhe besekuyikuthi ancedise lapho aphuma khona, aqale ngesikolo lapho afunda khona, ebeselandela ngokuncedisa izikolo esemaduzane. Ngokuya kwesikhathi ubefisa ukuthi wonke umntwana oswelayo ethole usizo iZimbabwe yonke jikelele. Sithanda ukubonga kakhulu kulabo abathe basixhasa kulo msebenzi esithe sifisa ukuthi siwenze. Kathesi umuma uchiphanga nge-COVID leyi, abantu abaningi baswele imisebenzi yabo, ngakho abenelisa ukuthenga ukudla okwaneleyo for abantwa babo. Ngakho besifisa ukuthi abantwana labo belisi bethole ukudla ezikolweni. Siyabonga kakhulu i-World Peace Berlin, sibonge la i-AMX, bathi kakhulu sibonge uNomina ngokwakhe ngoba akakhohlwanga lapha avela khona. Kukaningi ukuthi abantu besuke lapho abakhulela khona bekhohlwe, kodwa uNomina uthe yena ufisa ukuthi ebisele kulabo abamkhulisayo kulapha azalelwa khona. So siyabonga kakhulu Nomina, siyabonga kulabo abadonethayo, siyabonga kulabo abasixhasileyo kumsebenzi omuhle kangaka.
Unkosikazi Shelter Hlomani Diamond Masina, umqondisi wenhlanganiso yesizwe lwethu. Sixoxela ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakweleMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelwe ukuthi namhla kusihlwa uzakhuluma emhlanganweni webandla lama-Republicans okuthiwa yi-Conservative Political Action Conference. Lokhu kuzaba ngokuqala ukuba uTrump abonakale emphakathini kulandela unqotho kwakhe kukhetho olwenziwe nyakenye ngumnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Amapholisa esida akuhlangothi lwe-Federal Bureau of Investigations athi usebonakele umuntu wabulala ipholisa ngozibandlela ngesikhathi yabalandeli bawayengumongameli uMnumzana Donald Trump bengena ejala le-Congress befisa ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes. UMnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende wakweleMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi kumele inhlanganiso ye-African Union ingenele kumvukela we-Tigray lapho uhulumende okuthiwa ubulala abantu mahlayana esenzela unqoba amalecatha e-Tigray People's Liberation Front. Manje zonke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzi umandla.
Baba mkhulu, babe lobo.
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Zifiso Masiye, ingcwethi kwezamasiko esintu osanda kulobolisa umntwana.
Uyingcwethi ke uyise omncane entweni ze-information technology lakoZoom lapho. Kube lula kuye ukuba nguZoom host lokhu sihlanganisa sonke. Umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labakhwenyana ngeWhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona. Ubabakazi ube kuZoom engathi yiZoom Station 3 eLeeds, England. Udade wabo omdala laye ube kuZoom Station number 4 eUmonde, eGoli. Abakhwenyana bebe kuZoom Station number 5 eRustenburg, njalo njalo. Kodwa ngeZoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke. Bekudingeka ke sonke sibe le Wi-Fi le network ebambekayo eqinileyo. Bekudingeka sibe lamafoni awe backup uma kusithiwa i-network. Imali zamafoni, imali ze-Zoom, imali ezenza ukuthi umhlangano uqhubeke kuhle. Sifake khona phana kuma-charges amalobolo ngoba yibo phela kumele abasilandileyo.
Okunye ke baba Masiye,
kudingeka ukuthi o-anti labogogo abaqakathekileyo emsebenzini onje babe khona kodwa basekelwe eduze ngabatsha abalolwazi lwezinto zabo Zoom. Bekudingeka njalo sicetshiswe kahle kahle ngokulandela lokulandelwa kwezinto zomkhuba wokuvela lokulobola ngabadala abalolwazi. Silandele wona kuyiloba sisebenzisa isimanje manje. Sibe laye umfundisi wokusibika enkosini lokusihola ngemilayo lemthandazo. Konke lokhu bekuhleliwe kwalotshwa phansi kuprogram yokulobola, program that was shared and distributed umsebenzi ungakasungulwa.
Lina ke baba Masiye lenze njani kukho konke lokhu?
Yebo, kudingeka ukuthi thina abeqembu lentombazana siqale sihlangane sibonisane siphane amazopha lama roles njalo sithi yes iprocess yonke singakemukeli izethekeli zethu. Kuhleliwe ke babadube ukuthi number 1 ukungena iguma imalini kuZoom abakhwenyana bazibika esangweni ngokucela ukungena iZoom meeting. Ngingathi iZoom meeting sokuliguma. So bayacela ukuthi sicela ukungena kuZoom meeting. Nxa becela sesijaja ke imali yokungena. Bangena sibabone kuZoom kuma Zoom windows abo bayahlaliswa phansi njengabakhwenyana. Khonapho lapho abakhona kumbe kusemzini yabo kumbe kusemahofisini bayakhupha izicathulo banabe njengenjayelo. Abethu sibahlawulisile ke ukubona bengena nje begqoke amakawuzu baxoshwa egumeni bagqoka kuhle okuhloniphekayo baphenduka sebehlawulile. Kukhona ikomiti-ke eyama-negotiation ebekwa ku-WhatsApp group eza kuba ibhoda ngasese iye-negotiator ma kulezikhalazo zenhlawulo ezithile. Then 2 isivulamlomo. Bangena abakhwenyana kuZoom bamukele sebeza kutsho abahamba ngakho.
Ake siba lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubeka ngengxoxo le lomnumzana Zifiso Masiye ngeviki ezayo. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje silesethekeli.
Linjani ncebo zikaThixo? Okhulumayo ubaba uSibanda uBusani ngaphansi kwe-African Spirituality Religion kolo yakwantu. Ngibonga lami leli thuba engilitholile, ngibonga kakhulu. Ngingeke ngibe mude, bengicela nje ukuthi ngishiye nani lokho enginakho. Incwadi esizayithola ngika Matthew chapter 1 verse 1 uthi uJesu Kristi efika okwakuqala wazithakazelela wathi nginguJesu Kristi indodana kaJosefa, oJosefa ababuya emuva koJakobe, Jakobe kubo Davida, Davida kubo Isaac, Isaac kubo Abraham, wayebiza okhokho bakhe ngamanye amagama wayezithakazela wayezixhumanisa labo okhokho bakhe wayebonisa imvelaphi yakhe wayebonisa ukuzazi ukuthi ungubani bantu bakaThixo singabantu siphila sinempande impande zethu yimva yethu neva sizazi ukuthi siyaphi singakazazi ukuthi sibuya kuphi nefuzazi ukuthi uyaphi ungakazazi ukuthi ubuya kuphi simlandela kanjani ozazi impande zakhe thina singazazi impande zethu uJesu Kristu wayezazi impande zakhe ukuthi ngibuya kuphi okhokho bami ngobani ukhokho bami ngobani nabobani nabobani wayezazi uJesu Kristu ukuthi uyaphi nefuzazi ukuthi uyaphi ungazazi ukuthi ubuya kuphi isihlahla ukuze sime zimpande sibhalazwe zimpande once wasikhipha impande isihlahla kasini lathi singabantu ukuze sime siphile silempande lapho sibuya khona kumele sizazi impande zethu lapho sibuya khona yikho siyozazi ukuthi siya kuphi namhlanje emhlabeni ukubona kunje kumoshakele sisukile kwiimpande zethu silahlile impande zethu kodwa sithi silandele uJesu uJesu Kristu ubezazi ubexhumene lempande zakhe that's why ubezazi ukuthi uyaphi thina siphumile kwiimpande zethu kodwa sithi singabalandeli bakaJesu kodwa sizazi impande zethu kodwa uJesu Kristu ubezazi impande zakhe yikho simuzwa uma efika kuMathi okokuqala ukhuluma ngempande zakhe yikho simbona uJesu powerful yikho simbona uJesu wayesenza into zenzeki because wayezazi impande zakhe namhlanje thina singama-Afrika silahlile impande zethu asizazi ukuthi singobani kodwa sithi siyazi lapho esiya khona ayenzeki le nto kumele uzazi ukuthi ungubani ubuya kuphi yikho uzokwazi ukuthi uya kuphi yikho namhlanje e-Afrika kunje yikho sibhekana lezimo ezinje sile diamond sile gold sile platinum sila yonke into but siyisona sona sizwe sihluphekayo siyathandaza siyazwila but wahile uNkulunkulu angasiphenduli inkinga yethu silahlile impande zethu asizazi ukuthi sibuya kuphi uNkulunkulu ukumuntu ozaziyo once wazazi ukuthi ubuya kuphi uhloniphe impande zakho lapho ubuya khona uzoba loxhumano lomdali wakho uthi uNehemaya mayeza kuthiwa amathuna abokhokho bakadilikile uleso sizwayo kuso wacela wathi ngicela ukubuyela ngiyokwakhela amathuna okhokho bami ngiyozixhumanisa neempande zami yikho siyokwazi lapho esiya khona ngiyangizwa abantwana bakaThixo ngiphetha cela ukuthandaza nami ihlo iyezulu mfihlo engcwele singabantwana bakho e-Afrika siyisizwe esinakho konke bonke ubucwebe ngisho naphesheya igold liphusuka la iplatinum la ichrome la wonke ama-minerals la singabantu abathandazayo siyazila silomhlahlile kwezenhle sileyilwane kodwa siyisona esizwe esihluphekayo inkinga ikuphi silahlile impande zethu asilaxhumano lempande zethu uNkulunkulu wesizwe esizaziyo sixolele mdali sipha amandla siqinise silekelele simbona uJesu wafika yena wabonisa ukuzazi wazazi impande zakhe yikho sibona uJesu powerful siyakubonga mdali wakho konke siqinise ebunzimeni sipha amandla sizifunga ukuthi singobani yikho siyozazi ukuthi siyakuphi ngiyakhuleka mdali wakho konke amen.
Kulohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Lenkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Lenkomo. Sike sizwe ezabatsha solo Mike Wobe.
Yebo, tsakaza muhle zimpapo muhle lingalichona njani izulu kandaba ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhlanje kuhlelo silo Robert Malunda nguye owasungula uhlelo lweGateway to Elation olujonge ukuthuthukisa abantu abakhubazekileyo ngokungaboni uMalunda uzasitshela okuningi ngohlupho ababhekane lalo elizweni phansi kohlelo lweCOVID-19 lockdown kanye lokunye Malunda ngiyakwamukela kuhlelo esixoxa ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Thank you so much Mr. Mike. Inhlupho ezinye sihlangana lazo ukuthi i-lockdown le isivale ukuthi abantu bengathengisi kakhulu labo ababuka abakuthiwa informal sector kwenza ukuthi abantu abangaboniyo nabo babanjwe yile ingxaki yokuswelakala kwemali lokuswelakala kokudla. Kuthi labo-ke abangaboniyo ngalesi sikhathi se-lockdown kusuka kube nzima ngoba nqa uhamba lapha nemgwaqweni kwesinye isikhathi nqa sokumele uchaphe umgwaqo kuyamele umncediswe uyabungazi ukuthi umuntu okuchaphisayo lapho emgwaqweni ulawo noma ngala umkhuhlane
kodwa ngiyabona phela ukuthi hayi ngempela liyasebenza gadalala ngalesi sikhathi kule COVID-19 ngiyazi ukuthi ulohlelo lwe Gateway to Elation olujonge ukusiza abantu abangaboniyo awusitshela okuningi mayelana nalolu hlelo
ngiyabonga iGateway to Elation isiza abantu abangaboniyo ngokufundisa ulwazi lwakulezi suku lwamakhompyutha ukubenelise ukusebenzisa leyo mtshina
mina njengomuntu obonayo olamehlo vele I'm very reliant nxa sisebenzisa abo keyboard lina likwenza njani ke
sebenzisa lokho okuthiwa i-screen reader so i-screen reader i-program enza ukuthi i-computer ikhulume so lokho kuyabe kumbalela ukuthi e-screenini kulento enje lasemafonini ke efanayo lelo kuthiwa i-talkback uma Android phone le voice over u-iPhone
manje imitshina yonke le efunakalayo iyatholakala lula na elizweni
imitshina le msakazi ayitholakali abantu abangaboniyo njengabantu abangela imali le Gateway to Elation njengenhlanganiso esathuthukayo ayikabi lawo amandla okufana iphi abantu leyo mtshina kodwa sisebenzelana lokho kuthiwa ama-American Spaces inhlangano ze-American Embassy ezigcweleyo elizweni lonke leli ikho esilayela khona abantu njalo lokubafundisela khona
inhlelo lezi thuthukisa njani abantu abangaboniyo kulesikhathi abantu bavalelwe ezindlini
thina njengeGateway to Elation inhlelo zethu ziyaqhubeka siyazama ukuthi labo abangela amafoni becele ezihlobeni zabo ezihlotsheni zabo ukuthi besiboleke amafoni abo nxa sisenza inhlelo zethu lathi nxa silakho silokubanika idatha ukuthi bebe nayo bethole information eqondileyo ngoba yabona ngalesi sikhathi se-COVID kunamanga amaningi agcweleyo lokwethuselana okuningi okugcweleyo lapha kuWhatsApp kodwa-ke siyabe sifisa ukuthi umuntu abe le information eqondileyo ulwazi oluqondileyo mayelana le-COVID-19
hayi Robert siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo isikhathi sesidliwe ngumangoyi zulukandaba abafisa ukuxhumana lo-Robert lakho ukuxhumana laye kuWhatsApp kunombolo ethi +263 775 579 305 sinokugqiba lapha uhlelo lwanamhla zulukandaba sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe bye bye
siyabonga kakhulu Mike Hobe ngokuhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sokulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lambili lengxenye 12975 asebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm kodwa lokhu kulabanye abantu abathandabuza isimo sejekiseni le mfundiso ethulwa nguhulumente induna zakwale zimbabwe lezakwazulu zithi kumele kume ukudubulana phakathi kwabadabuka ezimbabwe lamazulu egoli silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.